Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu ekuseni mhla ka 21 kuNcwabakazi 2019 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko lithi selikhulumisane lomgcini sihlalo weZakh ukuthi umphoko ongaziwayo ukuthi ungapi amiswe emthethwandaba lamuhla kumbe kusasa.
Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kuma-cells. Uyasuka aye court, aphume e-court aye ngekhaya sesilindele ukubana siyeke eHarare.
Ingcweti kwezombusazwe zithi ukuvinjwa kutshengisela ukwenziwe ngamapholisa kubandla le-MDC kule ngozi yokubangela umvukela.
Kodwa kuyiqiniso yikuthi labona amasodana labapholisa athukuluza abantu nabalambe njengathi bathe ngayo isinto ezifananayo bayadibeka njengathi abantu ababayadibeka abazalwa bayadibeka. So-ke yinkinga esihlayo sibabe sibotshane simsila yila abantu ababusayo uhulumende obusayo owezandiya.
Uhulumende usesole umbiko owethulwe izinhlanganiso ezimele amazwe omhlaba ezithi zikhathazwe yikunganaki ilungelo likaZulu okwenziwe nguhulumende. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Owake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko ongaziwayo ukuthi ungapi ngemva kokubalekela iziphathamandla zekhomishini ecubungula inkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZakh ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamuhla kumbe kusasa phezu kwecala lenkohlakalo aletheswayo kulandela ukuvumelana kwegqwetha lakhe lomgcini sihlalo weZakh unkosikazi Louis Matanda Moyo. Umphoko etheswa icala lokukhulula esitokisini isiphathamandla sogatsha lwezemigwaqo izinara esasibotshiwe ngesikhathi esangumsekeli kamgabe. Umphoko ubesabela ukuzinikela emapholiseni lakuZakh esithi uhulumende uzama ukumbulala ngokumhlaba ijekiseni elechefu engavele avalelwe esitokisini abesezandleni zamapholisa. Kodwa yena umphoko uthi kalacala ngoba wakwenza lokhu ethunywe ngumnumzana Robert Mugabe. Igqwetha likamphoko umnumzana Zibusiso Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ukhulumisane loMatanda Moyo izolo bavumelana ukuthi umphoko uzamiswa enkantolo yakobulawayo kuqala. Icala lakhe lingakayi eHarare lapho elizathoniselwa khona.
Qinisekile sengiyikhulumisane lomgcini sihlalo weZakh umama uJustice Matanda Moyo ube lokwethuka lokumangala ukuthi indaba kuthiwa ubaba umphoko uyabaleka kumbe ubalekela umthethwandaba ngoba akazange atsho into enjalo yena. Ungiphe isiqiniseko sokubana akusuye ungabe ekhulume indaba enjalo ngoba yena lokhu kakwazi. Sivumelene ukubana into eqakathekileyo ubana ubaba umphoko afike emthethwandaba kuze kubone ukuthi indaba leyi sayidlulisela phambili njani. Ngoba khumbula ubana indaba le kumele iyenziwa eHarare. Ngakho sesivumelene ubana uzafika ubaba umphoko e-court kumbe kusasa kumbe phambi kwakusasa si-finalize ukubana uhamba nini eHarare ukuze siyevumelana lenkundla yeHarare ilanga lokutholisa indaba. Angiboni ukubana ubaba umphoko kuzamele angene kuma-cells. Uyasuka aye court, aphume e-court aye ngekhaya sesilindele ukubana siyeke eHarare lapho esizafika siphiwa khona umthethwandaba oyinkundla ezathonisisa indaba.
Alo ke umnumzana Zibusiso Ncube, igqwetha likamnumzana Phelekezela Mphoko owayengumsekeli kamongameli welizwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi uhlangane nabantu abesabela ukuphila kwabo ngaphansi kombuso onje onzima kangaka ongahlonipha amalungelo abantu lomthetho. Kuba khona ingozi kakhulu emuntwini onjengomphoko ovele kade engazwani lalabo abangenileyo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi acabangele ukuthi kungaba le ngozi empilweni yakhe. Ngakho ke umthetho umele ukubambe ngendlela ehlakaniphileyo, akwazi ukuthi avele enkantolo ngesikhathi esifaneleyo, athonisiswe ngendlela efaneleyo emacaleni, kodwa avikeleke njalo ekuphileni. Kungabi ukuthi ulandelelwa ngoba phela watholakala wayebusa elalaba abakhitshwayo ngesikhathi kungena lo mbuso, kodwa kube ukuthi ulamacala. Kodwa kungeyena futhi kuphela, kodwa kuyibo bonke, kungalandelelwa abantu abalutshwane ababili abathathu abazondakalayo kuliwa labo ngokwepolitiki, kodwa kuliwe lenkohlakalo, kuliwe lobubi, hayi labantu.
Ungathi ukuthungathwa kukamphoko lokuboshwa kwabanye asebebotshiwe ababekuhulumende kuveza ukuzimisela kukahulumende ekulwisaneni lenkohlakalo.
Okwakhathesi asingeke sithi thina uhulumende uveza ukuzinikela, awu izigebengu ziningi kakhulu, kakenzi lutho, kakaqalisi. Njalo kuyingozi ukuyaqalela ebantwini abakhulu njengomphoko ovele kusazakala ukuthi laba bakhona ababusayo abazwani layo ngokwepolitiki. Sekungathi phela nanku bamlandelela bebanga ipolitiki yabo kuZANU PF, leyo yagcina isenza ukuthi kukhitshwe uhulumende owayephethwe ngubaba uMgabe kungene ophethwe ngubaba uMnangagwa. Ngakho-ke kumele balandelele inkohlakalo enengi elizweni labantu abanengi, ikakhulu laba abakhona namhlanje embusweni. Ngabe phela abantu akade beseba kabekho embusweni, ngabe ilizwe livukile ngemva kokungena kwalaba asebengenile. Kodwa kuyaveza ukuthi izigebengu ngamasela lokho ekhona, abenzi benkohlakalo lokho ebekhona phakathi kombuso wona lokhona. Ngakho-ke kasikhangelelanga ukuthi kubotshwa ababili abathathu kuthiwe uhulumende ukulwa lobugebengu. Kumele kungene i-100, 200, 300, 500, 1000 kusiya le, ngokuba ilizwe libulawa ngabantu abaningi okumangalisayo. Ngakho-ke kakuvezi lokho esesikubonile ukuthi balwa lobugebengu. Ukuveza nje ukuthi hayi kungenzeka bayazama, kodwa basaveza ukuzama besilwa lalaba abaphikisayo abezanu PF. Kungabi factional fight against corruption, kodwa kube total fight against corruption. Yikho esikufuna njengabantu bezimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elungiselela ukuya kwele Russia laseChina ngemva kokuvinjwa kwamalunga ebandla lakhe ukuthi atshengisele eHarare kobulawayo eGweru leMaswingo obekumele kutshengiselwe lamhlanje. Kodwa sikhuluma nje kubikwa kugcwele amapholisa emgwaqweni lamasosha, njalo umthethwandaba walile ukuthi abantu batshengisele. Iphephandaba lakwele Russia elithiwa Sputnik lithi uChamisa ukhangelelwe ukuyakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe emizamweni yokulungisisa udaba lweZimbabwe. Abazi ngokwenzakala kubandla leMDC bathi ukutshengisela bekuyindlela yakuqala yohlelo lwebandla leMDC emzamweni yokulungisisa lokukhulumisana kwenkokheli yozombusazwe. Ukuya emazweni angentshonalanga linyathelo lesibili leMDC, kutsho abazi ngokwenzakala kuleli bandla. Ukutshengisela kukhanya kwehlule ngoba uhulumende ethele amapholisa lamasosha emgwaqweni yamadolobho abalisa iHarare leBulawayo leGweru laseMaswingo lamhlanje. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ngabe uhulumende uyavumela abantu ukuthi bafole batshengisele izikhalazo zabo ngoba bengagcina bemvukela. Ukucubungula lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Ungakhangela ngazingena kuconstitution yelizwe usection 59 iyanika abantu amalungelo ukuthi batshengisele. So ke leli bandla beliqoqe ukuthi abantu batshengisele belisenza okusemthethweni, abekungelanto embi. Njalo ungananzela mina ngiyakukhola ukuthi ngasikhuluma leli bandla nxa udinga ama-members awo aso abantu abaningi, abantu abaningi labantu esingathina ngama sympathizers ama supporters ababe affected ngenxa yohlupho lwezini. Le nto yenza le Harare futhi ihleyenza abanye abantu kobulawa odlule bahle bazihlaye kathana ngoba benanzela ukuthi impilo zabo sengozini. So ke sokufanele kube lezi indlela engxenye indaba yokuthengisela kuba nzima umuntu eZimbabwe siyenze. But engxenye abaye bayacabanga bathi bona indlela elula eZimbabwe ukuthi engxenye abantu bazithengisela ungathozi kwabo ukuthi bazihlayele ezindlini. Ngoba nxa udleza endlini yakho akula muntu ozakulanda athi ufunani kuwe. Kodwa isikhathi kuye esitaladeni ukhanya ngathi eZimbabwe kuba nzima ngoba amapholisa alochuku sile amasotha alochuku sibuswa njengabantu abangahloni bamalungelo abantu. Ilihlupho esihlala lalo. Kodwa kuyiqiniso ukuthi labona amasotha analaba amapholisa ahlukuluza abantu. Nawa balamba njengathi bathenga izitolo ezifananayo badubeka njengathi abantu abadubeka abazalwa badubeka. So ke yini inkinga esihlala eZimbabwe sibotshana simsila. Yila abantu ababusayo uhulumende obusayo weZANPF.
Sixoxele enye njalo inhlanganiso yezakhamizi khona ngapho kobulawayo eBhura. Bona bathi akuncedi lutho njalo babona kubhidlika impahla ngozibandlela kusenziwa uhlelo olufanayo. Liyavumelana layo yini linhlanganiso?
Ngiza kufeka kucace vele nxa sizinhlanganiso kufanele sihloniphe umthetho. Eqinisweni nxa kuyikuthi umbuso welizwe iconstitution yeZimbabwe iyanika umuntu ilingelo layo lokuthi yena atshengisele nxa kufanele atshengisele kule nto ayisolayo. Thina nezakhamizi ngaqala sithi ubani engatshengiseli oresi sesipikisayo lo mthetho and sesithathela abantu amalungelo abo. Thina soke sibavalele. Njalo ngathana bangithi ukuthi owubhidla wempahla lanti vele asiyo into enhle. Kufanele ukuthi nxa abantu betshengisela bajengisela nokuthula lathi asitsho ukuthi abantu impahla zibhidliswe. Kuyindlela yokukhulumisana nababusayo ukuthi laba sithokozi sithwele nzima siyalamba impilo inzima. Ngoba okulokhu ukuthi akule dalo ukuthi ayikhulumisana kuhle kube njalo. Kodwa eZimbabwe siyakhumula from 1980 siba lama dialogue. Into zibi ngcono, into ziba worse. So kuyatshengisa ingxelo yokukhulumisana lakho. Yebo kambe kuhle. Kodwa iqiniso nokwakathi sasika kubona ukuthi kanti kusincedisa ngani njengelizwe.
Libona ikusasa injani? Sesibonile izisebenzi zikahulumende lazo zithi zifuna ukutshengisela ababalisi, odokotela bathi holo labo aliseneli ukuthi libaphilise. Siyabona le nhlanganiso ye-ZCTU layo. Libona ilizwe liqondanga?
Ilizwe leli silibona ngokubona kwami lapho eliya khona. Sibona ngathi ilizwe leli liye esikhathini esibi. Ungakhangela silamazwe amanye asikangena kwizinto ezisabekayo ngokuthi sabe silabathungameli kumbe silohulumente ongalaleliyo. Isikhathi safika lapho abantu abazathi bona hatshi bo sokwanele. Ugcine lana lamaphotha nala masotha ayahlukuluza abantu. Agcine ngasenelisa ukuthi umolo wawubambe. Alo bahlohulumende ohlanibuleyo, uhulumende lo ngawe uyalalela abantu abakutshoyo, ancedisa abantu kulokho abafuna ukuba kwenzakale. Abona abantu bayathola imisebenzi, abona le ntonga yempahla iyabambeka, abona abantu banezikolo bayahamba isizwe ziyeneliseka. Hathi nje kube ukuthi kube semahlangene lokuthi kubona ukuthi into engasikhala everyday uhulumende wakho ngathi kakho uzithulele. Kule ngozi yokuthi umuntu engafika esigabeni sokuthi kathi sasenelisa ukuba naphile uyagcina ezitsheleka nongayithi kuva yikuphi. Ungagcina sokulohlupho phakathi kwelizwe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Kunjalo nje uhulumende usesole umbiko wethulwe izinhlanganiso ezimele amazwe omhlaba ezithi zikhathazwe ukunganaki ilungelo likaZulu okwenziwe nguhulumende. Amazwe angentshonalanga achiyeneyo agoqela akumanyano we-European Union, iMelika, leBhilitane izolo ethule umbiko ochothoza uhulumende weZANU-PF ngokuchaya lokuhlukuluza abantu abazame ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela oluqoqwe iMDC eHarare ngeviki edluleyo la kobulawayo kuyona le iviki. Amazwe la athi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo avumele abantu nxa belesifiso sokutshengisela ezitaladeni ngokuthula ngoba isekelo sombuso welizwe sikuvumela lokho. Kodwa umbiko wethulwe ngunobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi amazwe la kumele ahloniphe ilizwe leZimbabwe ngoba konke elikwenzileyo bekusemthethweni. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lithi inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ayise kutshengisela phandle kwamahhofisi kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kulandela ubhaqabulwa kwabasekeli be-MDC ababetshengisela. Lokhu kutshengisela bekumele kuqale izolo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lamuhla lekhomishini yebandla lakhe eyakhethwa ukucubungula inkokheli yebandla eyetheswa amacala enkohlakalo. Okwamanje-ke asilaleleni amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Siyabonga Studio 7 ngethuba elisipha lona. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Mina umbono wami engilawo yikuthi abantu baseZimbabwe masimeni sikwazi ukuqina, sikwazi ukulelwa amalungelo ethu ngoba akukho okuza kodwa. So lesi sikhathi sesifike kuso sofanele sinyathele ngamandla ngathi sokuseduze lapho kuyiwa khona. Kukhona okuhle okungenzeka ngoba kuyatshengisa ukuthi uhulumeni kaMnangagwa unako ukuyethuka lesi simo esikhona ngoba kubonakala ngokuvala ama-demonstration abantu akafuni ukuthi abantu bahlangane. Konke lokho yisayini etshengisa ukuthi kukhona ukwesaba okukhona kulo hulumeni okutshengisa ukuthi khona into enhle eyenziwa ngabantu ngoba lalokhu okuhlala kubotshwa abantu nje abantukazana nje kuthiwa bathe bafuna ukujike ukuphendukela uhulumeni kutshengisa ukuthi bayesaba kumbe angazi ukuthi imizamo yokuthi beyenzeni ngoba wabopha nje umuntu nje ongesabisi ngalutho kodwa bethi lo muntu kuthiwa befuna ukuqethula uhulumeni kaMnangagwa.
Salibonani emsakazweni, linjani namhlanje? Hhayi, mina ngiyaphila. Yazi mina into eyenzisa ubuhlungu nje into indlela okhulunywa nguChuma, uNick Mangwana, nalo omunye othiwambani lo omunye analyst yezanu lo. Yazi indlela abantu laba abakhuluma ngayo, so yazi kwesi sikhathi uyazi ube nokuthi abantu laba umuntu okhuluma ecabanga kuba ubhalele into ayikhulumayo le. Ngoba nje ungabona ukuthi athesi umuntu angakhuluma nje ukuthi kuthiwa bekunemota ebiphosa amarekeni eHarare yikho i-strike simisiwe. Ubona nje amapholisa mabezayekela imota yalokhu hambe iphosa amarekeni bengabophelawo bantu. Khathesi bayachaywa abantu, bachaywa abantu bonke abachayiweyo. Akula muntu owazi wobuchiweyo. UChumo uthi umuntu wokamparami labachaywe ngabantu abe-G40 batshaywa ngabo. Yazi abantu kabafundi nje ithi politics lezi ifuze uyidlale ube umuntu okhuluma iqiniso. Khathesi ungabona ophelekezela mpufu khathesi bebaleka ube ngu-deputy vice president angazi kuliphi ihlathi namhlanje sikhuluma kanje beyinduna ezithembile. Yabona bazobaleka amadoda abegijimelana ngomnye umnyaka lo ulithiwa babe lokhu bazohlala bebusa kuthiwa kuze idonki imele mnyanga. UNkulunkulu ubhekile bakithi weChuma weMangwane labanye benu labotogarephi la bonke abakhuluma kubi esizubuhlungu bonke lapho.
Yebo yibo basakaza abahle igama nguPaul Ndodana Ndlovu mfana wale kugodlwa efulaphozi kwamahlaba ayithwale umavula kuvaliwe kodwa ngokuhlala phela basakaza uPaul uhlala eGoli ngendaba zomsebenzi ngoba nje balalani liyazi ukuthi eZimbabwe into ziyabheda. Mina kusenhliziyweni yami ukuthi yeyeyeyeye ngibone la malanga adluliwe basakaza kunzisa ubuhlungu obukhulu kakhulu. Angikwazi ukuthi ngingakulinganisa nani ngani ngoba hambe ma abantu bezavunyelwa bengaphiwa noma nje ithuba elincane lokuthi basho izikhalazo zabo bahle banqatshelwe kwala amaphoyisa amasothi ezitaradeni ukuthi bangathi vu ngalokhu okubahluphayo. Into enzisa ubuhlungu basakazi lokho sokubonisa ukuthi yazi uMnangagwa is not a president, is a bulldozer. Uyabulldoza eZimbabwe. Angazi ukuthi ngambiza ngani, I don't know how to call him. Ngomunye umuntu njengamazi ukuthi hambiza sithi yini. Angazi ukuthi iZimbabwe singabiza sithi inani, ino-president or inendlovu kayiphiswa or lo mkhuquluzi. Angisakwazi ukuthi singabiza sithi ngoba isono njengesibonele laphana kubuhlungu kakhulu basakwazi wami. Ithi engakhethe isikhathi ngiyabonga uthi ngithi qimshelelele.
Salibonani basakazi be-Studio 7 nabalaleli be-Studio 7. Igama ngingu-Rabson Mwale, ngilapha e-Randfontein e-Johannesburg. Ngizubuhlungu kakhulu ngento ekhulunywa ngubaba uChuma lapho ku-radio. mayethi kona kulabantu abangcolisa igama leZANU-PF. Alikho ilizwe vele lingabuswa ngabantu abahamba bethumba abanye abantu bebadukula or bebachaya bebephosela ema-police station. Amaphoyisa akhona wayengababuzi laba bantu ukuthi kona kwenzakalani ukuthi beze bezochaya abantu bebalethe e-police station. E-police station bethi kakulacala, kutho ukuthi vele into ehlangane nabo phela abantu bezana. Kodwa lokho akukho kuhle ukuthi kona abantu bethi bazi matshela ukuthi kona isimo somnotho asikho right, bethunjwe bechaywe. Into ebuhlungu kakhulu le nto yenzeka eZimbabwe.
Salibona Studio 7 ngumagalela lo okhulumayo. Bakithi ngilesithuli ngokwenzakalayo kulona leli lizwe. Kanti ukutshaywa kwabantu lokubulawa kwabantu lokhu lokuthathwa abantu emakhaya besiwa lapha abangakwaziyo khona besiyatshiywa khonale. Kuthiwa kuzaze kuphethe ngani, kwenzenjani, vele konakeleni. Abantu bayalishwa yini ukuthi bakhuluma abakusolayo kuhulumende wabo. Angithi ukhona uzwa ngcono nxa abantu besenza njalo ngoba uya bona ukuthi abantu banenga abadubekayo. Siyahlupheka kuleli lizwe, asila getsi, asilani, vele kakukho khona ngisho okuwodwa esilwakho. Kodwa khangela nini sihluke senzakalayo ukuthi kwenzakalani, siphile njani kulona leli lizwe, siye ngapi thina, sisuke siye ngapi. Lilizwe lethu leli latsizelwe khona apha, sifuna ukuhlala khona apha njengabo bona laba abakholisayo ukuhlala kuleli lizwe.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu lisitshela ke okusenhliziyweni zenu ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ucwaningo olusandayo ethulwa luveza ukuba owake waba ngumsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Joe Biden nguye olokhu ekhokhela abantu abangamachumi amabili abafuna ukuncintisana lomongameli Donald Trump kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo. UBiden uke wehla kancane kuluhlu lwabancintisayo kodwa ukhanya sekhwelile njalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kwele Melika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
Kungenzeka ngoba ama-chances akhe ukuthi kube nguye ozoncintisana lo-Trump makhulu kakhulu. I think uJoe Biden uvele ule advantage ukudlula abanye ngoba ngumuntu owasebenza lo Obama inyaka esiyangalombili. UObama engupresident and uObama ngupresident obethandwa ngabantu kakhulu ngoba even esuka ama-ratings akhe belokhu phezulu kakhulu. So I think ama-supporters kaObama amaningi yiwo asupporta uBiden and so ichance yakhe unless mayengaphazama kuma-debates. But so far ama-debates asebelawo ukhanya ungathi lokhu elida.
Siyabona ukubana unkosikazi Kamala Harris obethembisa ungani azisahambi kakuhle, ubona ungani kuyini okungakwenza ungani kasathole usekelo kade luthole ekuqaliseni?
I think ekuqaliseni laphana basically usekelo alutholayo kwakuwe ukuthi wa-challenger uBiden directly one on one ngezinto I think uBiden ake azikhuluma before. And ngibona ungathi uBiden uphumele egcekeni kakhulu ekuthini aqondise imibono yabantu mayelana lalezo zinto ebezibhekane kakhulu le ndaba ze-segregation ukuthi ube ngathi yena ube ngumuntu ongathi akekho esayidini lokuthi ubandlululo lungabi khona kakhulu. Kodwa I think usekwanisile ukuthi a-explain ngendlela abantu abamzwisisa ngayo. Ngakho bona abantu ade bengathi sebehlehlela kuKamala Harris ngathi sebebuyele futhi kuBiden.
Umnumzana Bernie Sanders yena-ke siyabona ukubana kukhetho olwedlulayo wabambisana kakhulu lo nkosikazi Hillary Clinton kodwa kathesi ukhanya laye angani azihambi kahle. Ubona njani yena uSanders?
Umnumzana Sanders mina ngibona ngathi inkinga yakhe ngibona into ezimbili ezingabe kuyizona ezingathi ezenza ukuthi kulokhetho lolu angabi inkokheli njengalokho akwenza ukhetho lwadlulayo encintisana lo Hillary Clinton. I think into yokuqala engiyibonayo ukuthi eminyakeni usechovile nabantu abaningi ngibona ungathi babhekela ebantwini abangathi basase batsha kancane, hayi asebegugile kakhulu njengoSanders. Okwesibili ngibona ungathi uSanders imibono yakhe eminingi ngomkhonomi nezinye izinto usuka ibe sesandleni senxele kakhulu, ngalokho ngisho ukuthi usuka bonakale ezwakala esiba engathi ngumuntu omo socialist okungathi communist, okuyinto ama Americans amaningi angazwisisani layo ngoba iAmerica siyazi ngokubana yi-capitalist nation.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika.
Yamazi doche ku atide wathanda ukuthu ebino. Yamazi doche udimpo wathanda ukuthu epokwe. Yamazi doche unomza
love no tambo makomanda.
Lovolotambo ingoma isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa elungiselela ukuya kwele Russia laseChina. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngesikhathi sinye kusasa.